So we seek a defender of VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 Mpalakazi 2020 kaSebes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye isikhathi esiningi sikhathele ukuthi ababuyayo amadiaspora yiwo abebuya le mali. Manje kathesi le COVID yekhona, so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuyayo balutshwana, so imali hayi kathe sabula. Khisimo siyakhona libizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavora kumbe 2 weeks kuphela, so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwenza.
Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumele sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili.
Kuyadanisa ukubona abantu belenzwendo ezisabekayo emabhengi, abantu bedinga imali. Iimota lezi ezigadwayo zisinaimhlobala bozuku bagadwa ngesheshi, ngokunjalo kwabantu obalo mlando ukubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathole le mali zokuphiza kanti kunjalo mhlobo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanye ukuthi bethini umthetho lo unika abantu imali 2000 yezika, abantu abathi banele imali eninga 1.
Iy'ndwendwe ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi, ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likamphalakazi. Ikhisimu singakafiki. Umthetho ndaba waphezulu o-High Court ePretoria kule South Africa wethula isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayogqithisa isigwebo sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa useyengezelele ukusebenza kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele coronavirus liqansa elizweni mihla ngemihla. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
UMangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ethi abasebenzela emahofisini kahulumende umsebenzi usuza kwehliswa uye kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Amahotela lezindlu ezizimeleyo ezokulala sebezatholisa usizo umuntu esendlini ayibhadaleleyo kuphela, kuthi lapho okudlelwa khona lokunathelwa khona akusamelanga kubuthane abantu. Lokhu kuhle kwadanisa abaningi abakade sebelungiselela ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Donald Khumalo uthi lo nyaka kumnyama ebusweni benkawu.
Zisikhangela ke kathesi isikhathi sekhefu, nanxa ngikhangela edrobheni kangiboni abantu abashophayo, ngiyazibuza ukuthi kati pho kuzathiwani. Kodwa hhayi, sizathandaza ukuthi uNkulunkulu asigcine nayalo ikhefu lona esilikhumbula ukuthi likhona nanxa singazuye sidlenise njengeminyakeni.
UMnumzana Josephat Mangena uthi ikhisimusi yalo nyaka inzima, abantu abalamali.
Sambona ukuthi kungaba le holiday especially ikhisimusi nale ekhona esiyikhangele, ngoba imali abantu abalamali. Ikhisimusi yalifuna abantu bele mali besebenza, manje abantu abasebenzi bazithengisa, abasebenzayo nabazithengiselayo, so imali akula. Abanye isikhathi esiningi sebesikhalele ukuthi ababuyayo amadiaspora yiwo abebuya le mali. Manje kathesi le COVID yekhona, so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuyayo balutshwane, so imali hayi kathe sakula. Khisimo siyakhona libizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavora kumbe 2 weeks kuphela, so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwenza imali izabe ikhangelela i-school fees ezabe sesikhona zona lesi.
Unkosi ungaziphumuzile Ndlovu ubecabanga ukuthi lonyaka kuzabe kungcono kulanyake enye.
Isimo siyalonyaka ngibone ngasoze sifanele iminyaka enye sizoba khona yona but ayisoze bemnandi ngoba ikhisimo seliba lilanga sokuthi siyaphana nezipho sishiya ama-ideas sijabule ngoba lililanga lokuzalwa kwenkosi yethu Jesu but ngendlela yalesi sifo esikhona lesi se-COVID ngendlela esikhuphuka ngayo manje ama-cases aso angiyiboni ikhisimo sesiba khona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa ezivame ukuba sezifikile ezigabeni zeMandebeleni ngalesi sikhathi somnyaka azikafiki ngitsho lezimota ezivame ukuba sezibonakala ndawana yonke yalezi zigaba azikho lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba ananzelele azivikele ekubambeni lolu bhubhane njalo abantu balandele iziqondiso zikahulumende zokumelana le-COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 177,690 wafila abedlula ikhulu 130,279 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,745 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lambili 42,666 kuthi kwabahlolwe bafunyanwa belegcikwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo babezinkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,998,638 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,980,917. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Indwendwe ziqhubeka zisiba zinde kobulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimu singakafiki. Amanye amabhanga aze angezelela isikhathi sokuvula emizameni yokunceda uZulu ukubana athole iholo lakhe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwakhathesi umuntu uvunyelwe ukuthatha inkulungwane ezimbili zamadola ngeviki i-$2,000. Imali le ilingana lamadola alitshumi eMelika i-$10 nxa kusetshenziswa isilinganiso somkambo wemali ongekho emthethweni. Umnumzana Gift Mleya isisebenzi sikahulumende uthi ukuze athole limali kumele alale ekudwendwe lokufonela phandle kwebhanga.
Hayi kubi lapha sibike emabhenki la. Kubi kulalwa khona, kuvukwa khona. Nxa ungasalalanga khona imali angeke uyithole sibini. Ithi ngoba ungaphuza futhi uthi uyavuka uya khona uhambe ngo-2 uyathola sokukulu sibili angeke uyithole imali yakho. Abantu abafunayo i-cash kumbe amashopu nala e-government kuthiwe sizuza ama-cash back kungaba kuhle impela ngoba kathesi sizama ukulwa le-pandemic le-corona le at the same time singuyela yena emabhenki.
Unkosikazi uNile Khumede umongi uthi aluba amabhanga abapha imali yabo yonke ngesikhathi lesi sekhefu.
Ezeyezayo siyakukhisimusi njalo kuyinjalo ukuthi vele abantwana siyabe sesibathengela impahla ngesikhathi lesi. Nxa ule cash kungcono kakhulu ukuthi uthengele forex yakho phandle ukuthi uhambe ke usiyadinga ke impahla ema-flea market ngale ngoba ngalesi sikhathi vele abathengisayo babengakuncengi. Nxa ule cash yakho vele abakukhangeli into ye-$10 ugcina usuyithenga ngenkalakatha yemali emangalisayo kubuye futhi lama bank charges lawa esiwabonayo. So ugcina usibona ukuthi kungcono lapho boda le line yona leyo ukuthi uthole icash.
Umnumzana Themba kuye moyo umbalisi uthi indwendwe emabhanga sezidala ezinye indleko ezingahlelwanga ngaphambilini.
Ama-civil servants athele nzima ukuthola imali yawo emabhenki. Ama-line ebhenki made kakhulu. Lapho abantu bayathola khona imali, kugcina sekuthole inani elilutshwane. Ebhenki kudlulwa khona, kutshonwa khona. Kodwa sesikubona kathesi abantu sebetshona ebhenki, sebehlala ebhenki, beze bedle yini imali abangayikhangelelanga. Lokhu kuthwalisa nzima abantu abavele bethwele nzima ngoba bengelamali.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi indwendwe zingakhuphuka uma kungakhitshwa imigoqo ekhona.
Kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe ezesabekayo emabhenki, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo esithina imijova labozuku bagadwa ngecash, ngokunjalo kwabantu sobalomlando kubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo, bathole le mali zokuthi bagadise njalo umchofo. Engxenye yokubaleka lokho yikuthi akuzanywe ukuthi bethinye imithetho lowo unika abantu imali 2000 ngeviki. Abantu abahlala nika imali eningi ka-1, umuntu athathe imali akazihambele, kumbe uthethe 10,000 ukubale kuzabalekela isingabe lama-queues amakhulu khona fana emabhenki.
Ingcwethi kwezomnotho zithi umumo okhona lo emabhanga udalwa yikuba uZulu akasela themba kumnotho welizwe kanye lamabhanga, osokwenza ukuba abantu bafise ukukhipha imali zabo zonke emabhanga bazigcinele ngekhaya. Zithi njalo kuyadingeka ukuba uhulumende akhe umnotho welizwe ongathandabuzwa nguZulu, kusetshenziswe imali engahlali isiwa esisindo njalo nje. Mhlawumbe lokhu kunganikeza abantu ithemba lokugcinisa imali zabo emabhanga, okungakhokhela ekuthini amabhanga enelise ukuboleka osomabhizimisi labo abazaqala ukuthuthukisa amabhizimisi abo kulethe imisebenzi elizweni. Kuviki ephelileyo, uDokotela John Mangwiro, usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, ephendula imibuzo kumhlangano obuqoqwe yikhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, uphe isiqiniseko kuZulu ukuba amabhanga ale mali eyaneleyo eyokupha onke umuntu. Wathi njalo okwenza abantu bafune ukubamba imali esandleni kungenxa yalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho abantu abalahlekelwa zimali ezazisemabhanga okwadalwa yikuwa kwesisindo semali yakuleli iqathaniswa leyangaphandle. Uthe kule ndingeko yokuba bazame ukwenza imali yakuleli ibe lesisindo, lokhu kuzadala ukuba intengo yempahla layo ihlaliseke ingahlali ikhuphuka njalo nje. Imali yakuleli iqhubeka isiwa isisindo emkambo wensitha, ikhulu lamadola emelika i-100 US ilingana lamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Ukuthi uhulumende isilinganiso sakhe samadola alikhulu emelika i-100 USD ilingana lamadola azinkulungwane ezilichumi i-$10,866. Imele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele-South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli waleli lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe sokudelela umthethwandaba. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa. Usethule isinqumo sawo e-High Court ePretoria lamhlanje umthethwandaba uthe isinqumo esathathwa ngusikomiti ozamajele uMnumzana Arthur Fraser esokukhulula uMnumzana Zuma ukuthi ayiqedelela isigwebo sakhe ekhaya asikho emthethweni. Umthethwandaba uthe endaweni yalesinqumo esathathwayo usufaka isinqumo sokwala isicelo sikaZuma sokuthi akhitshwe ejele ngesizathu sokugula. Umthethwandaba uthe uZuma kufanele abuyele ejele ayiqedisa isigwebo sakhe senyanga ezilitshumi lanhlanu asiphiwa ngemva kokwala kulandela isinqumo somthethwandaba othe akayiphendula imibuzo kukomishini ehlola ngezenkohlakalo. Umthethwandaba abuye wathi inyanga eziphose zifike ezintathu uMnumzana Zuma aziqede epika esemzini wakhe akufanelanga zibalwe xa esebuyele ukuyaqedelela isigwebo sakhe.
umthethwa ndaba usole esikomithi wezamajele ngemva kokuxolela uZuma ukati kula elibona ukuxolelwa kwezibotshwa lalithe angakhululwa isinqumo somthethwa ndaba lesi sesisolwe kakhulu ngabaningi kwele South Africa kokuqhela nabeZimbabwe isizathu seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kuyacaca ukuthi kubotshwa kukaZuma bekuvele kungasetshenziswa umthetho kodwa inzondo nje kuphela
ubotshwe namhlanje kusasa uyaviselwa kusasa uyangeniswa kithi kanti nawe ungumuntu uyafuna ukuphumula so lokho kwenzakala ngakhona hayi lami ngiyabona ukuthi ikhona into eyenzakala phana esingayitshelwa ukuthi kanti kuhamba kanjani ngoba nakhona kunzima ukuthi manje ukholele ku-judiciary system ye-South Africa yona ibona kanjani ukuthi le nto irongo le-right ngoba konke sokungathi kuyafana nje hayi mina ngibona ngathi kunesandla semfene lapha
umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi kuyadanisa okwenzeka umsholozi
Engakutsho mina ngalo mdaba lokwamsholozi soluludala manje udaba lolu umsholozi usegudile akayekeli umsholozi eziphumelele ekhaya akayekeli umsholozi eziphumelele ekhaya kithi
incithi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusa Muzi Sibanda uthi lobanje lesinqumo sisitsho ukuthi umnumzana Zuma abuye lejele kusase lamanyathelo angawathatha ukwenqaba lokhu
sengafaka isicelo esokuthi aphikisane nesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esokuthi ukunikezwa kwakhe ukuxolelwa kwesigwebo sakhe bekungekho emthethweni ngaleso sikhathi kusho ukuthi manje sefakile isicelo seappeal uvumelekile ukuthi angahlala ngaphandle makuyukuthi bayamnqabela lokho usengafaka isicelo sebail ukuthi konke kusenziwa lokho abe ngaphandle ngoba sonke isiboshwa sinemvume yokuthola ibail ikakhulukazi kumongamelo kwazakala ukuthi ngeke abaleke elizweni
usenjalo inhlanganiso yeJacob Zuma Foundation ethi umnumzana Zuma usebhalele emthethwandaba ecela ithuba lokuphikisana lalesi sigwebo nakwelincelo ugatsha lezamajele luthi lusakhangelisisa lesigwebo andubana olithatha enyathelo ngalokho okwethulwe kulesi sigwebo kugoqela ukubuyiselwa kukaZuma ejele Mesuto 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo
Ku live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa loTawanda Chitapa oyidlalela iqembu lenguqu eleHighlanders osengumqondisi weNorton Healthcare esesigabeni seKentucky khonapha eMelika. UChitapa nguye njalo umnikazi we-Eland LCC, inkampani encedisa izibhedlela ekufakeni imitshina yokulonda imikhuhlane lokunye.
Ngakhulela eGwabalanda sibili khonaphana koJethemba sasidlala emakhosi. Yikho sasidlala khona ibhora khonaphana sisangabafana abancane.
Ezikwakhweni,
hayi ezikwakhweni sibili ye.
Ye, akutsheni ukuthi kathesi wenzani njalo wafika lapha nini?
Kathesi ngisebenza lapha eLouisville, ikhampani engiyisebenzelayo kuthiwa yiNorton Healthcare. I-health system sibili enkulu ukwedlula zonke lapha eKentucky. Ngisebenza ngingumphathi ntambo onceda ngendaba zedatha, driving ama decisions, data based, that's what they call them now, ku company.
Singathi uyenzani sibinqwa abantu ungabatshela nje ngamafishane ukuthi ubamba lokho umthina kumbamba amabhawudo kumbe lokho lalokho.
Hayi, okukathesi mina umtshina nisabambi, but abantu abangisebenzelayo bababambayo esekwenzayo ukuthatha yonke idatha yekhampani sibe sesisebenzisa i-maths, i-computer science, the statistics ukuthi sikhangele ezintweni zakhona zonezo ama-data assets. Sibe sesifuna ukuthi kumele umumo wezinto unjani ku-company, then amanye ama-umphathi ntamba ku-company bebe sebesebenzisa esiyabe sikubonile khonaphana ukwenza ama-decisions for i-company.
Ngathi khona manje lapho usebenza khona ubona ngani kule mali kumbe kume njani? Abantu phela bayabuza ukuthi kambe kungabe kunjani khonapho.
Imali khona but ayisiyo yami. Hayi imali khona sibili. I healthcare ngenye la industry khona pe America eyokuthi loba kuthiwa kulani okwenzakalayo abantu bavele bayabe bekhona abagulayo. So akula mvuma 365 days ngomnyaka iminyango yabe ivulekile. So hayi ukuba khona ikhona imali ku-healthcare.
Yeso singathi sasebenza kanganani labantu khonapho njalo labo bantu osebenza labo ngabantu abanjani?
Lapha eKentucky sengisebenze for 6 years. Ngingakasebenzi lapha eKentucky ngangimazakhele yakhe ngisebenza ngiyi-consultant. Kodwa abantu engisebenza labo esikhathini esiningi lapha eKentucky ngabantu abanjengabo CEO oyabe engumkhulu mkhulu wekhampani labantu bakhe, ngoba esikhathini esiningi babe bezama ukuthi bebone ukuthi umumo wekhampani ume kanjani, bebe sebebona ukuthi lapho kumele khona bangani bayavalavala kungaphi ukuze ikhampani iphumelele. Sibili
singathi ke kubo laba abakhulukhulu sibe babekhangela into ezinjani, nxa ungakuthatha nje ukuwodwa ukuthi lokho yikho ngani kwenzakala ku-healthcare nxa ngikuhluzahluza nje.
Esikhathini esiningi thina enkampanini esikiyo we have about 2000 metrics that esiwakhangelayo. Kodwa i-example engingakunika yona yile ukuthi nxa bekhangela befuna ukuthi imikhuhlane esiyibonayo engani yiyo egcwele endaweni lapha kuma-patients esiwakhangele yiwaphi. So it's one example. Okunye sidale ukukubona vele ama-patients ethu engadischarge esibhedlela akufanelanga bebe bephenduka. Nxa bephenduka kutsho ukuthi saphambanisa something ku-first visit ya. So siyakhangela futhi khona phana ama-patients nxa ephenduka, especially within 30 days. Siwakhangele sifuna ukuthi baphendukiswa yini, sibe sesifuna ukuthi kuyini esingakwazi ukuthi sikulungise ukuthi kube ngabe engasaphenduki esibhedlela. Kukahle sibinxakwe ukuthi bahamba ku-outpatient bayebona udokotela outpatient, but ukuphenduka esibhedlela kubonakala kuyinto engalunganga.
Ye, so ke siyabona njalo le nkampani yakho kuthiwa i-Eland LLC. Yini le ukhuluma ngempofu, something like that, eh?
Ye. Hayi vele mina isibongo sami ngisakompofu, so ngakubona kufanele ukuthi ngiqalise ikhampani le ngike nginike okhokho okuyimbijana. I-Eland iyancedisa khonokho engikwenzayo nisemsebenzini engisebenza kiyo, or ngincedisa abanye aba-out of state ukuthi besete up for success ngendaba yona le yokuthi bebe besebenzisa ama-computer le statistics le maths ukwenza i-business, ngoba hayi yikho it's the best way to go. So kunama intangibles okuthi lami loba ngingasidokotela but nxa nginikeza i-information kubo-administrator lakubodokotela ngimeceleni kwabo ngibancedisa, lami ngingazifaka khona phana ukuthi hayi ngincedisile ukuphephisa ama-patients.
Utawanda Chitapa ngomunye wabaqondisi benkampani e-Norton Healthcare. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ise-Kentucky khonapha eMelika. Abajabuka eZimbabwe abahlanu abaphephela kweleBotswana abakade bephanyike emthethondaba udaba labo lokulwisa ukubuyiselwa ekhaya sebelahle ithemba ngemva kokuba umthethondaba waphezulu e-High Court eHaverton ulahlele khatshana udaba lwabo. Umqondisi Dube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaverton kweleBotswana.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ungqume ukuba isiphepheli lezi azilasikhalo esiqinileyo ukuthi udaba lwazo lulalelwe yileli dale. Abahlanu laba babephanyeke udaba bekhala ngokuthi bengabuyiselwa ekhaya wabelakho uhlukuluzwa ngurhulumente we-ZANU-PF. Abanye badinga ubuphepheli eBotswana emva kokutshiya ibutho kweleZimbabwe ngomnyaka 2004 kanti wehlanu wayelilunga le-MDC. Kodwa umthethwandaba uthi udaba lolu luphanyekwe soludlulwe isikhathi njalo akulasitshengiselo sokuthi isiphepheli zilo daba luqinileyo okokuthi umthethwandaba ungaginqula isinqumo sikarhulumente weBotswana. Urhulumente weBotswana esebenzisana lowezimbabwe kanye lenhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees i-UNHCR yanquma ukuthi isimo sesiqondile eZimbabwe ukuthi isiphepheli
baphindele ekhaya iningi labuyiselwa nyakenyela uqale ngona lomnyaka kodwa abahlanu labo balanda umthethwandaba bedinga ukumisa ukuthi baphindele ekhaya ngemva kokuba umthethwandaba waphezulu lahle isicelo seziphepheli igqwetha belibamela umnumzana uBonye Jonas ujele Studio 7 ukuthi amathuba okuphumelela uma bengaphanyika isikhalazo emthethwandaba waphezulu oye Court of Appeal asemalutshwane lokhu sekusitsho ukuthi isiphepheli ezinhlanu lezi sezikhangele ukuthi zibuyiselwe eZimbabwe noma yisiphi isikhathi omunye wesiphepheli ongafisayo uqanjwa ngegama uhlaba omkhulu umkhosi esithi kuzaba nzima uma bengabuyiselwa eZimbabwe.
Disappointed about the judgment. Really, we didn't expect that from a human rights judge because if it is.
Jani kakhulu ngesasilelo lesi ngathi singakhangelelanga kumasiko owaziwayo ngezamalungelo oluntu. Mina ngahlukuluzwa kakhulu eZimbabwe kuthiwa ngifuna ukugenula uhulumende angazi ukuthi kuzokwenzakalani uma ngibuyela eZimbabwe.
Omunye owayesiphepheli eBotswana engakabuyiselwa eZimbabwe oqaleni komnyaka umzana waseTV uthi bekusobala ukuthi abanye bakhe baza kwehlulwa kulolu daba emthethwandaba.
Ubesile themba ukuthi amadoda lawa abanye abaseleyo bazothola engakuthi yi-justice ngesikhiwa but kwehluli njengoba lathi sakubona ukuthi kuzehlula but singakwanisi ukuthi singabatshela ukuthi bagijimisa umoya. Ukubophisa imbe ukufuna ukuya emthathandaba ndabeni lohulumende ikuxotshe umoya futhi ayisiwo ama refugee okuqala okuhamba e-court belusa ama court ama Namibia bahamba bawini court yabo uhulumende waphila badliwa kubingaba ngokuqala lapha Africa ukuthi ama refugee ambe court bathola i-justice.
Uqhubeke sithi owenza le mthethwandaba sewujengise ukuthi uhulumende weBotswana nguye wathatha isinqumo sokuthi isiphepheli zibuyiselwe emuva.
Ilizwe lakhansela ama-status ama-refugees asiko UNHCR, i-government of Botswana. I-UNHCR layo yangenelela phakathi. Into esimangalisayo kakhulu lapha baba ikuthi laba abaseleyo kulabanye ama-refugees eBotswana, amaZimbabweans eBotswana abanikezwa i-resettlement. Mase ngafuna ukubuzisisa ukuthi why bayithola i-resettlement indaba yokuthi lapha bavela khona kulokuhlukubezwa okuthize but now bayabanika i-resettlement abanye babadenya hayi into leyi iyasixaka iyasizondisa iyasidanisa kakhulu baba.
Kodwa umphathi ntambo wezomvikela eBotswana umzana kaHiso Musi uthi isiphepheli zabuyiselwa ngokuthanda kwazo ungela kubanjwa ngamandla. IBotswana njalo ithi kwaqala kwaba lophenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-UNHCR ukuze kube lesiqiniseko sokuthi isimo eZimbabwe sesilungele ukuthi isiphepheli siphindele. Ngenxa yokuthi bazabuyiselwa bebanjwa ngamandla, isiphepheli esihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba kasoke sithole imfanelo yatholwa ngabanye ababuyela ngaphambilini bona abaphiwa kufanele imali lo kudla ukuthi bayiqala impilo kakutsha eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele nakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sesiba sibi ngamandla eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa useyengezelele ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Iindwendwe zabantu ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi labo asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ngakafiki. Umthethwandaba waphezulu we-High Court e-Pretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Yisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokutaurai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.